wedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo mu
sokuizika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu namhlanje ngomgqibelo mhla ka 25 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu.
Ubaba uMnangagwa wakhangela ukuthi kakhulese eMandebele nezulu kalini kuhle kapa eMathebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi sipredile dlalala ukuthi konke lapho kulamadamu konesaka khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele.
Kodwa ibandla lemthwakazi Republic Party lithi inhlelo lezi aziphuchi njalo zilethwa nxa ukhetho solusondela, kukanti le notho yakulezi zigaba ayiphathisi abantu beMathebeleleni.
Kunje so uma singalandelela sibone ukuthi i-tendering yala ama-construction okhulunywa ngawo iyenzakale njalo, zamangala ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. Izalo PF iyakhuluma ivalise mangaka ama-projects esiwabonayo after elections ephela kungale kuthi akuzange kwenzakale lutho.
Icubungula imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPutheho ezigabeni zeMathebeleland leMidlands.
Ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho, indlala esemathebeleleni, i-exclusion, i-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokuthelezela olwebubi lupane irrigation scheme lolwelupane water supply lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Ubekhatshwe ngumsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga leziphathamandla zikahulumende ezivalisa uMnumzana Richard Moyo, Owen Ncube, Vangelis Haritatos, Raj Moti, Anxious Masuka, lonkosikazi oPhamuchinguri Kashiri labanye. Ukuhlaziya lolu daba, iStudio 7 ixoxele uMnumzana Richard Moyo, yena othi ziningi inhlelo zokuthelezela izisongulwe eMathebeleland ezizaphathisana lolu gwayishangante ezikhangelelwe ukuqeda indlala eMathebeleland lelizweni lonke. Uthi imali yokuqhuba inhlelo eziningi eMathebeleland North ivela kusikhwama sokuthuthukisa izigaba esedevolution funds. Asizweni ihlandla lesibili lengxoxo esisanda ukuyiqhuba loMnumzana Moyo.
Kangela ukuthi kakhulese eMandebele nezulu kalini kuhle kapa eMathebeleleni. So wathi into esingayenza ukuthi sipredile dlalala ukuthi konke lapho kulamadamu konesaka khona amadamu simeke sure ukuthi kuba lama irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedamu elakhiwa ebubi lupane dami eliselupane kuvulwe 180 hectares lapho kufakwa khona ama-pivot angu-3 ama 60 hectares. Kanti kufakwa i-wheat isichakazile, I think iyavunwa ngo-October kuwona lo mnyaka. Then kube le irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga yakwazi ukuthi ngale kulamanzi amaningi kuzambezi, but bekungala ama-irrigation schemes. Kule scheme esikhona ese-400 hectares or esekufakwa ama-pivot esikwazi ukuthelezela 400 hectares. And kwakule challenge ukuthi amanzi uyinje u-contract oqala wayewathathele ekhatshana u-14 kilometers, but esebethole u-contract owathatha ku-2 kilometers. So sebefaka amapayipe ukuthi kuzoqasa ukuthelezelwa i-400 hectares leyana, but kuya-expandwa up to 15,000 hectares. So nxase sila ama-irrigations wonke lawo njengemathebeleni North bona ngani sawusesiphumile endlaleni. Zali dam lela uGwayishangani dam pipeline esuka eGwayishangani isiya eBulawayo iyaphela end of next year. So asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabe ifika koBulawayo. Udubo lwamanzi koBulawayo le mathebeleleni laba seluphelile ngoba from Gwayishangani uzoyefika koBulawayo ama-stations angu-6 okabe kusihamba kusuka lama-irrigation schemes all the way way up to Bulawayo. Konape dam eceleni uzavula irrigation scheme engange 10,000 hectares. Njengoba ama hectares wokela ngoba le nxa kwabe kuyi green kulinywa kokudla. Sibona indlala njengema Tableland North iphela la ku region indlala iphela ngoba ukudla konke kuyaphuma ema irrigation schemes lawo konke kuyakonda eGMP.
Abantu bema Tableland khona ngapho imsebenzi yonke le iyabuya yini kuyibo. Njalo inhlelo lezi ze COVID-19 zingabe zivuyisela emuva ezinye zalezi inhlelo na.
Second Republic, sahle sikatshelwa singama ministers and uhlelo zikahulumende even umthetho wakhona. Ungabisa ama-injiniya akho from elsewhere, from kwamanye amazwe kumbe from kwamanye ama-provinces but not general hand. Ananawo wonke amhlelo engizitshoyo abantwana baqatshiwe kuprovinsi yethu ukuthi besebenze emakhampani alapho. And okunye benguthile dadewethu, last year ubaba umongameli ubuyile e-one kulama new companies azogebha amalahle labantu abazoyenza ama-stations ezamagets. Kule about 13 companies ezivuliweyo last year, angu 13 ngama new companies. So abantwana baqatshiwe and lathi njenge-leadership asivumelani lakho ukuthi i-company nxa ibuya inika i-tender ibuyile abantu bayo, ayibuyele machinery abazodrive machinery. Nxa bekhona e-province abakwanisa ukudrive machinery asibadingi ukuthi bebuye, kungcono kubuye i-machinery kuphela izosebenza kuzosetshenzwa kuqatshwa abantwana be-local. Njalo konalo umkhuhlane dadewethu okwe-COVID-19 lakhe kwezindawo kufanana lezindawo zonke zomhlaba nakwamanye amaprovinsi kusi-affectile kakhulu kakhulu emathinothi thina zikutourism and amaplane ebengahambi ama-six to six buses engahambi. So vele bekunobunzima emahoteleni bevele sekuzibhodela indwangu ngoba because of this COVID. But ngithanda ukubonga kakhulu uhulumende kababa uMnankagwa ukuthi usibisela ama-vaccine elizweni and abantu bayahlaba for free and kakhulu kuyami province like ama-distance njenge-Victoria Falls ne-Wange nekwezinye indawo abantu bahlatshiwe abafisa ukuthi behlabe bekhulumisana labo abe-tourism ukuthi sekusiba ngcono kakhulu ama-local tourist ama-local aseqalisa ukubuya kakhulu kula ama-NGOs abantu babo sebeqalisa ukubuya emarokuzene nxa ukuthi ama-cases sengandasesehle.
Lo ngumnumzana Richard Moyo umphathintambo kahulumende esigabeni seMathebeleland North njalo ongumgcinisihlalo webandla leSANU-PF kulesi sigaba. Siphinde saxoxa lomnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party yena othi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela njalo asiphuji ukanti asiphathise abantu beMathebeleland.
Sakhangela even sikhangele koBulawayo laphana koBulawayo kule mgwaqo yalungiswa. Sike sabona kuphuma i-council ikhala isithi imgwaqo yalungiswa kodwa abazi bona ukuthi lungiswa ngobani njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi koBulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda. So thina Mathebeleland ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo i-devolution enika abantu beMathebeleland i-power yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Le i-devolution esiyibonayo le yokubuya kuphela oRichard bekhuluma ngokuthi silungise imigwaqo senza i-irrigation lapha nalapha. Yonke leyo nto into yokuqala esabe sibuza ukuthi iphi i-record ebonisa i-consultation nama-stakeholders aseMathebeleland wonke regarding issues ze-devolution regarding ama-developments ayenzakalayo. IMathebeleland inama-stakeholders ngathi kunabantu kunama business people kunama professionals kunama SMEs kunama corporate ngokushiyana kwabo kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders ukuthi kungaphi la esike sabona khona bebuya besenza i consultation ngama developmental project ukuthi sizayenza kanje. So mhlawumbe i devolution yakhona izana PF devolution so devolution ya Mathebeleland ukuthi hayi u president u decide ukuthi I am dispersing funds e devolution ya Mathebeleland and at that point who is involved in those funds. Uzathola ukuthi those are ZANU-PF top brass people, ama stakeholders within the regions. They are not consulted, abakhulunywa nabo akubuzwa abakonsultwa. If khona ama business people abangakhona ukurunner those tenders angeke ukubone kulethwa phansi ukuthi abantu baparticipate in those devolution activities. Kunje so masingalandela sibone ukuthi i-tender preneurship or i-tendering yala ama construction okhulunywa ngawo iyenzakala kanjani. Uzamangala ukuthi ukuthi akuzange kube labantu abaphiwe opportunity ukuthi bangenelisa yini ukubamba lo msebenzi. Izalo PF iyakhuluma ivalise ikhulume ivalise ithi yenza lokhyana yenza lokhyana mangaka ama projects amaningi esesiwabonayo after elections ephela kungalokuthi akuzange kwenzakale lutho ngesikhathi uEmerson Mnangagwa ecampaign lokuthi angene abe ngupresident mangaka ama deal esawenzwa kuthiwa assigniwe billions and billions awungeke ubone idevelopment ebonakalayo. So far ngama activities abawenzayo sebe improve kangakanani unemployment yamathebeleland isipercentage yakhona isikubani. So what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko besenza umahluko ogcwalisa amapocket abo bengayenzi umahluko ophakamisa izigaba.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle kungani ibandla lakho lisithi umnotho wezigabeni zemathebeleland le Midlands uyaphanjulwa uyethuthukisa ezinye izigaba?
Thina siyakwazi ukuthi ke ama revenues maningi akholekthwa emathebeleland usukela emathebeleland north emathebeleland south ungene uye Midlands khona ngalizonanzela ukuthi ama revenues usukela eBoet eBedbridge ePlumtree ungene eFolosi ungene koBulawayo ungene emathebeleland indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ekholekthwayo but ama roads akhona have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisi ukuthi kule government. Bese ngizibuza ukuthi ke imali leyo ekholekthwa emathebeleland yaye Harare mayisibuya back yiyo esibizwa sithi devolution of funds yini dispensation enje okhuluma ngakho ngoba leyo mali vele kahle kahle kumele ukuthi ngabe idevelopa izigaba zakithi kodwa compared to icollection eyenzakala emathebeleland. Kuyithi mina ke izalo PF iyathanda ukusenga ezimithiyo mase kulanda ama election into zonke zidecidwa yiyo leyo kuthiwa yipoly bureau leyo njalo ke bese kulida ku bureaucracy ukontrola kwezinto zikontrolwa ngemindset ezalo PF kungela consultation lokufikelela abantu abangama stakeholders emathebeleland abantu abangacontributor to ukudevelopa kwemathebeleland. Izalo PF never reform itself. Izalo PF iyadlala njalo kuze kube phakade.
Lo umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party.
Umsakazo weVoice of America osakazwa kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kuvikela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele China likhulule abesilisa ababili abeCanada ababalisa umnumzana Michael Spavor lo Michael Kovrig abamukelwe ngenjabulo umphathi ntambo walelo lizwe. Umnumzana Justice Trudeau wabotshwa ngomnyaka ka-2018 kulandela ukubotshwa kukamnumzana Meng Wanzhou weChina ngele Canada njalo uMeng ukhangelelwe ukubuyela elizweni lakhe namuhla. Abantu abayisishiyagalombili babhubhe namuhla kwalimala abayisishiyagalolunye kulandela ukudubuka kwebhomba esitaladeni esiduzane lesigodlo sikamongameli e-Ethiopia namuhla eMogadishu. Ababone okwenzakeleyo bathi imota ebithwele amabhomba idubukile ngesikhathi kuhlolwa izimota ezedlulayo njalo omunye wabafileyo lipholisa. Sokuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19 ezikolo ezine ze-boarding ezansi emandebeleni osokuthiye iningi labazali likhathazekile. Lenhlanganiso zababalisi zisithi izikolo eziningi bezivele zingalungelanga ukuvulwa. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqele eseTong High eBedbridge, iBull High, eMpandeni High lasePlumtree High eplumtree batholakale belomkhuhlane we-COVID-19 kuviki edlulileyo osewuthiye iningi labazali likhathazekile ngokuvikeleka kwabantu ababo lapho besezikolo. Ezinye zalezi izikolo zilabafundi abafunda besuka emakhaya okungadala kumemetheka komkhuhlane lo ezigabeni. Umnumzana Zwelithini Gabula isakhamuzi esitezi uthi ukuhlangana kwabantwana ezikolo lapho zivulwa bevele endaweni ezijeneyo kudala ukumemetheka kwalomkhuhlane.
Into eluphazi nje engathi yaphazamisa yenza abantu bangahlaliseki ikho khona ukuthi igcikwane lokho elikhona sibili kule ngozi yokubana so kusiyahlangana abantu akade besendaweni ezithiyetshiyeneyo kungaziwa lokuthi kade bephila njani bezivikela kanganani kulezo ndawo. Kulokho esabela ukuthi nxa kungasazange kuphakanyiswe uhlelo lokuthi abantu bahlatshwe bazohlatshwa ezikolo, hhayi kulokho esabela sibili ukuthi igcikwane lingabuya limemethele. Ngiyabonga msakazi.
Amazwi la asekelwe ngomunye njalo umzali, umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi eNtebe.
Bekufanele ukuthi ngakathesi konke okusebenzisa kukhona ezikolo, abantwana bathole ukuthi baphathiseke, ababalisi labo baphathiseke, ingozi leyi ibanjwe. Ngoba yinto esekufanele ukuthi siphile layo, kodwa ukuphila layo kufanele kube lento zokuthi sinqabele ukuthi kungabi khona umkhuhlane lokho uqhela usiya phambili. Kufane nje le minye imkhuhlane ukuthi hayi umkhuhlane uyaba khona kodwa kukhona okokuwelapha. So kakube khona into zokusebenzisa ama-maski, ama-sanitizer, ukuthi kuklinwe amanzi abe khona ezikolo umkhuhlane lowo ubanjwe.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni, umnumzana Agent Moyo, uthi izikolo eziningi azilungelanga ukuvulwa.
Kusale lukhanu suthaya lapha ezikolo ilusizi kakhulu ngoba sasivele sakhulunywa ngaphambili ukuthi asikalungeli ukuvula izikolo. Khangela kathi simkhushana siqalise ukuthaya indawo zonke ezijeneyo zelizwe, sokuthi sekuthi vele sasingakazimisele ngokuvula kwezikolo. Lokhu suzaphazamisa ukulungiselela imihloliso ngoba laba asebehlaselwe abantu bazabe bengasafuni. Sithi kathi uhulumende kufuze asilalele nxa sikhuluma.
Umsekeli kamphathi Ntambo ogadzwa lezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthe iningi labafundi lisuke emakhaya livele seliphethwe ngomkhuhlane we-COVID-19.
I-COVID-19 le etholakala ezikolo iningi layo ibuye labafundi bevela emakhaya. Isitshengisele sokuthi i-COVID-19 ikhona emakhaya. Umehluko wokuthi nxa sebesesikolo abafundi babanjwe lomkhuhlane yikuthi esikolo kule ndlela zokuzama ukuthi kubonakale ukuthi umfundi ulawo umkhuhlane lo yini. 1, i-temperature checks ukuthi kubonakale ukuthi i-temperature yomuntu inganani.
Uthi izikolo kuzamele zilandele indlela zokuvikela lo mkhuhlane ukuze kungamemetheki ngamandla.
Sike themba thina ukuthi nxa izikolo zilandela ngokusemthethweni ngokulotshwe phansi ama standard operating procedures kuzavikeleka umkhuhlane lo. Vele sokuye kwenzakala ukuthi izikolo zabanzi abantwana bebuya bevile emakhaya kwatholakala ukuthi khona ama-cases lawo maningi. Sawa-isolator, i-Ministry of Health yaba involved, amanejwa abantwana basila, ama-cases esikolweni ayehla. In many cases ahle aphela.
Lanxa lo mkhuhlane kuqhubeka umemetheka esikolo, idale le-cabinet libike kuliviki uthi izikolo kaziyo kuvalwa ngoba iningi labafundi eliphethwe yilo mkhuhlane lingatshengiseli ukugula. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi inani labantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 selisedlula izigidi ezintathu, i-3 million, njalo igcikwane le-coronavirus libulele ababili lahlaselayo bedlula amakhulu amabili 226 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kwesiphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sicubungula okwenzakala ezikolo lokuthi abazali bayenelisa yini ukunikeza abantwababo impahla efaneleyo eyokuzivikela kugcikwane le-COVID-19.
kakhulu ngendaba yokukhuphuka kwenamba abantwana lapo. Ngobana satsho thina sathiqa kuvula izikolo kakubonakala ukuthi sokuhlalwe phansi phakathi kwabazali, ababalisi, lama-FGCs kanjani ngalo mkhuhla kube into ezahlanganyelwa isizwe izikolo zisiqewe zilungisethelwe ukuthi abantwana nxa besiza bezofunda bafice kuzokube njalo izikolo zibe nama-sanitizer zibone ukuthi kulabantu abazancedisa abantwana ekusebenziseni i-sanitizer bekugqokeni kwamamaski nokubalazelela abantwana laba abanembanane abanye bakhulu kodwa abakuzwisisi ngendaba yonale yokuthi bagqoke imaski bathini bavikele bayabolekana amamaski kumbilahleko kumbe nje mphombe udoje imaski abona imaski lafana umntwana ayijoga ayigoli yikho khona kokunye osokwenze ukuthi iba inamba ye-covid ikhwele esikolweni ngoba abantwana vele bafuna ukukhangelwa ngendlela ephezulu nabafakani lathi abantu abadala ingani labantu abadala bona ngokwabo ngaphandle khonapha uyabafica bengagqokanga amamaski abasanithize yikho thina sasifuthi hhayi uhulumende awuhlalwe phansi ukhulunyiswane ukuthi senzani njengabazali ababalisi benzani ama-s g c zona lathethwa ngabazali enzani uhlanganyelwe nomntwana ngoba xa kungezwanga lokhu ngangikubona ukuthi kungalunga uzakhuphuka njalo lawa amatishaka azanjenga phela ngumkhuhlane olomnyamahla ngoba into yangibona vele layilungisekelwanga yikho ubona inamba lokhu ikhuphuka isiya phezulu isiya phezulu ngoba ngakulungiselwanga akuvikelekanga sizangenela lathi sincedisana labazali ngezakhamizi
kodwa okuyikho kahle kahle ebelibona kungcono ukuthi kwenziwe kuyini
into ehluphayo ukuthi simaze sithi abantwana baqhubeke kungavani umkhuhlane yabo siyaphambili ngoba ilizwe lethu alinamali yokunika abantwana yonke yona leyo mfanelo amamaski ama-sanitizer lokuthi imasimeni izikolo zisiqwele zihlajulule ngoba isicelo sezihlele ukuthi isikolo kumele sisiqwele every day kumele kubonakale ukuthi betshayisa nje ekuthweni basifica sisiqwele thina ekade sikukhalele kakhulu ukuthi abantwana laba sebehlezi kakhulu bengai ngabe kuthiwa laba abavele bebhala njengabo-grade 7 labo-form 4 laba abasemhlonisho oqakathekile babe yibo abahamba lapho bafushe laba abanye babe babakakhulu o-grade 7 o-grade ECD BA kushiwa ngabantwana abancane kakhulu njalo khanya bengabalula yibo abalula ukuthi bathole umkhuhlane ngoba lokuzivikela abenelise yikho sithi thina ngabe kufunda bona labo bavale umhlonisho lo wabo walo nyaka bese kubonakala ukuthi kungenziwa njani umnyaka ozayo singamisa njani wancediswana njani ukuthi kutholakale zonke izinto ezifaneleyo ama-sanitizers amamaski lomuthi wokuthi ngu-spray uhlalelwe phansi kuyiholiday uhulumenda nezakhamini abazali lama-s d cs lamatishara kuke kuhlalwe phansi kuhlanganyeli yele i-authority evele ikhangele ngezemfundo i-ministry kulungise ukuthi kungezwani kube lokumanyana ngoba lapha sikhuluma ngempilo bakade bafunde abantwana laba babe yibo xa esegula kumbe sokuthenga angapha
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Thabalala, umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa naye ekoBulawayo uhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube owenhlanganiso yeButeho.
Linjani baba Gande? IPutheho yimbizo esibelayo njengabantu bemathebende and Midlands i-convention kusukela mhla ka 9 to 14 May 2021. Igama elithi Putheho lithathelwe igama iligama lesisuthu elisho ukuhlangana kwabantu kumbe umhlangano omkhulu. It's an ongoing concept iPutheho, into yokuthi abantu nxa kukhona okukhona bazahlala phansi. It's a diverse organization ebunjwe ngabantu bonke from all cultures. Ilama lone activists ilama individuals, ilama cultural movements, social movement, faith-based organizations, grassroots social movement. If kuwepela wonke umuntu, ilama wings, ukuthi le political wing, gumbe ilan. The building process iqale ngo 2019 Phuthego. Iqala as an all stakeholder initiative and it continues as such. Ukuthi ivise ubumbano kubantu bakithi bonke. Ukuze sikwazi ukuthi khona okusihluphayo sikhangelane lakho. Indlala esemathebeleleni. I-exclusion. I-marginalization, i-abuse that is there, i-extraction of resources, zithathwa zisiya kwezinye indawo, i-colonization of indawo yakithi.
Njengombuthano wePhuthego sizwa kuthiwa lilogatsha lwenhlanganiso ekhangelane lezepolitics umbusazwe. Ungasitshela ukuthi kuyini khona lokho?
Right, osokusitsho ukuthi ke okumele kwenziwe ukuthi abantu bahlale phansi bese bekhetha ubukhokheli, ubukhokheli obuza kwenza ukuthi ke zonke lezi zinto lezi ezifuna kwenziwa ama resolutions enziwayo. Quite a number of resolutions were made. Abizwa ngokuthi ngama Phuthego resolutions from the all stakeholders convention. Yikho ke osokumele ukuthi ke kukhethwe ke ubukhokheli obuza khokhela ukuthi ke kusenziwa zona lezi zinto, kube le ndlela, kube le direction. Njengoba ngikhuluma nje siku process yama nominations, abantu where they are nominating, abantu abacabanga ukuthi bangabalokuza, everyone is free to participate. I draft constitution is there etshengisayo ukuthi umuntu uyabe lokho esebandleni lakha kilo kumbuka uhlanganiso yakha kuyo, kodwa ayavunyelwe ukuthi abuye ngapha alifike kuPhuthego Freedom Alliance abe ngumuntu ole position angaba layo ukuze kusebenze for organizational purposes. So ke yikho ke osokumele ukuthi kwenziwe ke khona lokho.
Khona kungakho yikuyini okubangela ukuthi isigaba seMathebeleland sibe lenhlanganiso lamabandla atshiyeneyo elifuna ukuthi liwamanyanise? Kuyini okungakubangela lokho?
Amabandla amaningi lawa wonke ale democratic right yokuzimela njengendlela abunjwa ngayo kumbe azibumba ngayo. Kodwa ke ukuchithekana kwawo khona kuyana kwenza ukuthi anganiki abantu ithemba ukuthi abantu bakithi bafune ukuthi kumbe ngavotelwayo ukuthi ke abawavoteli. Kodwa ke ngendlela ukuthi thina sikhangelelanga ipolitics kuphela okokuvota, sikhangele development yethu, impilo yethu, gender equity and equality, environmental protection, protection yama resources, responsible and sustainable use of our resources. Sifuna ukuthi kube lelizwi elilodwa.
Mbuzo wami wokugcina, zona inhlanganiso lezi ezithiwa ziyamanyaniswa, selike lakhulumisana lazo na njalo libona ungani kuyini okumele kwenziwe?
Yebo baba Gandhi, lezi inhlanganiso sesikhulumisane lazo. Sikhulumisane loZulu. UZulu ebumba izinhlanganiso, sakhuluma lenhlanganiso. Iprocess le njengoba sithi ukuthi isuka ku-2019.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yisiphathamandla senhlanganiso yePhuthego. Besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphawule uhlelo lokuthelezela olwebobili uPani Irrigation Scheme lapho kuhlanyelwa ingqoloyi lomumbu. Kodwa ibandla leMthakazi Republic Party lithi inhlelo lezi zithenjiswa abantu ukhetho solusondela, njalo azivamanga ukuphutsha kukanti aziphathisi abantu beMathebeleland. Sicubungule imisebenzi eqhutshwa inhlanganiso ebizwa ngokuthi iPhuthego esigabeni seMathebeleland le Midlands, sahlaziya lokuphathelane le-COVID-19. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.